Yazi buti Chris, ngikhumbula kuhle ngo-1999 ngo-September sikhathi isitimela sisuke ewange size tshona koBulawayo sisigada after ntambama sisiyeHarare kusiyasungula i-MDC. Abantu babekhangelele into enkulu kakhulu ngokufonywa kwe-MDC. Silabo bako labo babo Gibson Sibanda, oTswangirayi, iziphathamandla bo Paul Themba Nyathi, bonke labana babekhona liyabakhumbula. Iparty yama yaqina yathi nko iqalisa. Iyaya yaya bhazukana khona phana ukubhazukana kwayo kubuhlungu kakhulu okuphuma kwabo Professor Welshman Ncube. Kwaya later kwaya bhazukana futhi kwaphuma otenda ibithi bakithi MDC yadilika ya namhlanje ilokhuphe umi ngale eceleni abantu kuyiba baqala iphathi bami ngale eceleni namhla sekuthiwa bangabantu ababi. Ayihambanga kuhle ihistory ye-MDC ngendlela eyafonywa ngayo sibili MDC ngakwaqiniseka namhlanje ngaye MDC yiyo iphathi esembusweni. Namhlanje kumele ukuthi ngaye MDC yinkalakatha yephathi elamaveteran amanye ahleziyo angayenzi lutho ancedisa abatsha abange nileyo kuyiphathi esisembusweni eqinileyo ngendlela eyasungulwa ngayo. Kodwa ekuhambeni kwayo into azihambelanga kuhle kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle okungaba kwabangela ukuthi iMDC ibe yikho eyikho khona lamhlanje izicucu eziningi ezijiyeneyo?
Abanye baza kubalekela bekulandule bekuphike. Into enkulu kakhulu evulele iMDC yindaba yokuba izihwaba zabantu ukuba sezikhundleni, ukuba izihwaba zokufuna ukuphatha, yikho okudabula iMDC. Kwaye abantu behambe bengalaleli iconstitution isikhathi sonke, ungakhangeli ukwehlukana kwaTswangirayi lo Welshman kwaba ngeconstitution, obidi bephuma kwaba ngeconstitution, namhlanje okhuphe bayaphuma kuba ngeconstitution ngenxa yokuthi wonke umuntu ufuna ukuthi azibone senguye osembusweni. Yinto enkulu kakhulu edabule iMDC. Kwesokusithi okwesibili, noma abanye bengakulandula kule ndaba ebihamba ihlupha phakathi kwe-MDC, indaba ye-tribalism. Ungakhangela lanamuhla koBulawayo kumbe eMathebeleland kulokhu kulokukhonona ukuphathwa kwangikhona kutheni thina beziNdebeleni kasifakwa.